impilo yamasi le ile Israel ukuphela kwayo ngokubona kwami ukuthi bahlalisane phansi bavumelane nge two state solution eyayiphushwa ngo Barack Obama labo Bill Clinton ngoba ukuthi iIsrael layo iqhubeke ilokhe iinvader umhlaba owamaPalestinians befaka ama settlers abo lapho yiyo into eyenza ukuthi kungabi lokuzwanana phakathi kweIsrael leHamas and okunye iHamas I think ayisela choice manje kumele ivisele abathunjwa laba eyabathathayo from iIsrael ngoba iIsrael ayisozi stophe iIsrael ithi yona izimisele ukuthi vele ibhubhise konke ukuthi istophe iHamas once and for all ukwenzela ukuthi iHamas iyekele into yayo yokube i-invader i-Israel so ngaphandle kokuthi bahlale phansi bakhulumisane angiboni mina kusiba lokuthula kulawo e-Middle East
ngokubona kwakho umongameli Joe Biden uyiphatha njani indaba yonale e-Israel sinizwile esitshengisa ukukhathazeka ngendlela i-Israel engani ilwisa ngayo abeHamas okuthiwa khona sokubulawa abantu mahlayana ubona njani udaba lo
uBiden usebuzimene masiya ngaseqinisweni ngendaba ye-Israel ngoba i-Israel ivele ile support eningi lapha e-America and so ukuthi uBiden angayisupport i-Israel kungamfaka ebunzimeni but sibone ukukhankasa ama-demonstrations enziweyo amaningi worldwide actually ekondema indlela i-Israel ebomba ngakhona iHamas ngoba sekufe abantu abaningi especially abantwana and into le ayiphathi abantu kahle and so uBiden akafuni ukuthi at the end of the day abonakale njengomuntu osupporta ukubulala abantu okunjalo abantu abainnocent ama-civilians esikubona kusenzeka eGaza so uBiden I think yena either kumele atshele i-Israel ukuthi no imani kancane njengoba belokhu ezama ukuthi athi makube le ceasefire but the only way ukuthi i-America kumele ingathi iyastopa i-financial support lokuthumela izikhali e-Israel makuwukuthi i-Israel ayivumi ukuthi kube le ceasefire ukuthi kuhlalisane phansi kukhulunywe.